Elingalichona njani izulukandaba mphakazo omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda sihlaziya udaba lokufungiswa ukuzenziwa abantwana nsuku zonke ekuseni nxa beqala isikolo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo ngubingelele.
Ngiyabonga mfakazi, lami ngiyabingelela wena mbingelela abalandeli.
Uthini wena ngodaba lolu olwe National Pledge esuluzwayo lulukhathazayo lezi nsuku?
Okokuqala ngodaba lwe National Pledge lelithi thina njengabafundisi sihlale phansi ngomvulo sale ucubu ngokubulawayo sale ucubu ngolusi ngolucubulisisa sabonisana saphuma lezi nqumo ezithile. Okokuqala into le ilayiphathi ngoba ilezizathu ezimbalwa ezingaba zine zibe zinhlanu eyenza kungasiphathi kahle. Esakuqala ngesokuthi thina ikakhulu thina amaKristu imthandazo lo wokuthi wakwenziwe uhambelani lokholo lwesiKristu ngoba okokuqala iBhayibheli uJesu wasifundisa ukuthi singafungi. I-National Pledge ivala lithi pledge litsho ukuthi lihambeka levala lithi oath isifungo. So Jesu wathi singafungi. So nxa abantwana bethu befungiswa suku zonke ekuseni nxa beza kuya emaklasini baqale bathi bafunge kuyikokwephula sifuna ukufundiswa kwebhayibheli okufundiswa libhayibheli. Okwesibili ungalalela bala umutho kumbe inkulumo yomthandazo ayihambelani futhi nokufunda ezifundiso zebhayibheli ngoba icalaba ngobaqala ngokusibona siyavuma uNkulunkulu wasebeqala ukukhuleka kwabantwini abafileyo. Singasikholwa ukuthi ibhayibheli ithi lena singakhulumi nabafileyo sokungaza ntwa ngumthethelo othi abantwana bethu bamele baqala bathethele nsuku zonke ekuseni. Okwesithathu into ikhambana ne-constitution yeZimbabwe isection eqekhangala ngokuvikelwa kwamalungelo abantwana okuthiwa abantwana akakumelanga basukuluzwe njalo benziwe into engahambelani lokholo lwangakibo. Okwesine iphakisa futhi isection yamalungelo i-freedom of conscience okuthiwa khona muntu nomuntu lelungelo lokuthi akholwe akufunayo. So lapha sibona i-pledge le yenza isifosa ukuthi sikholwe ukholo lalo umuntu obhaleleyo play. So sibona ngani into enganihlanga kakhulu yikho sikhankasela ukuthi abantwana bangakwenzi lokho kofunayo azenzele kungabi i-compulsory abantu bangaphoselwa ukwenza into abangayikholwayo.
Manje ke njengenhlanganiso zokholo licabange ukuthi lizathatha nyathelo bani?
IBhayibheli lithi lona inhliziyo zamakhosi zisesandleni sikaJehova. So siqale sibona kungcono ukuthi simemezela ukuthi abantu baqale ukukhuleka bekhulekela ilizwe lakithi leZimbabwe izinqumo ezenziwa ngabakhokheli bethu. Siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ka-1996 baguqula i-National Anthem bakhipha i-National Anthem engumkhuleko wezibusiso Afrika. Saqala ukuhlabela ingoma zokukhuluma ngamaqhawe. Asonkenzi ukuhlonipha amaqhawe kodwa kubi ukuwakhonza. Isimo seZimbabwe iZimbabwe kusukela ngo-1996 into eziningi zathinta zisiwa kuze kube nanamhlanje. Sesibona ngani sithethina kakukhulekwe osenqunsa bonke abakholwa njengathi abakristu ukuthi nisiqalisene nokukhulekela ilizwe. Okwesibili sizibona sizathatha udaba lolu siluse emthethwandaba sisakhuluma sibe lamagqwetha basatsho ukuthi bangalumisa kangakanani ngoba kusibona ngani yikwephula kolungelo loluntu. Okwesithathu sizaba le-petition ngishuwa ngomvulo ozukelo oluzayo sizabe igcwele ebulenjini ukuthi sizacela abantu umhlaba wonke nabasemaZimbabweni abasendaweni ukuthi bayisayine sikhankase ukuthi sithi hayi kulonti kulento othiwa i-National Pledge. Okunye futhi mhlaka-30 sizaba nosuku lokukhuleka angakini sikhuleke. Sekumhlaka-sikhankasele ukuthi mhlaka-3 abantu simenini sithi no sihambele abantwana bethu ezikolo siyetshela ama-headmaster ukuthi hayi owamntwana akakhuleki i-National Pledge. Singakwenza sonke siyebhalise u-headmaster ozafosa umntanami ukuyenza leyo pledge ngizamhambisa emthethweni.
Hayi isikhathi sesingasavumi. Siyabonga kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli, sibambeleni sonke sihlale kahle kodwa siqhubeke sikhulekele ukuthi uNkulunkulu angenele kulesi simo. Siyabonga.
Hayi lathi sibongile. Lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.